Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzana umhlonishi Job Sikhala akasenelisanga ukuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucatshangela ukuthi usihanjiswe emasiko. So laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungazithakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonishi Sikhala ungaphi.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthi kuthela ngokungalethwa imthethwandaba namhlanje komsekeli kamgcini sihlalo webandla labo umnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-Trade Fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sokulamankampani angu-200 asethe azabuya, and siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthi kuthela ngokungalethwa imthethwandaba ngomsekeli kamgcini sihlalo webandla labo umnumzana Job Sikhala ongumeli wezengeza West edalela ePhalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Hlangothi labasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthi uthela ngemva kokunanzelela ukuba umnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of his constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokho kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngapi. Njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba e-Magistrate Court lapha eHarare eRotenro. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho. Kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuchisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba emashingo.
Umnumzana umhlonishi Job Sikhala akasenelisanga ukuya lapha. amagqwetha abuyile ebethenjiswa ukuthi uzabuya kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi so sokucajangela ukuthi uhlanjiswe emasinto so laba abahlabelayo ngabantu nje abatshengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonitshi usikhala ungaphi bazondile bafisa ukuthini kube le justice ngakho-ke njenge-MD sithina siyawuxhotoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosi ethu khaya ngathi ipolitics sesesiqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo, isakhamuzi seHarare, uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandi kakuhle honorable Job Sikala akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo ubekhuluma laye njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduku eziningi akula fiweli akula magesi xa uhulumente akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social groups kumbe nxa uhulumente wangena ngokudlamudlamu watshintsha ama-elections kulelungelo lokuthi uhulumente onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka
lokutyenda ematshintsha nefungana kwamaita phano kuratidza kuti solidarity sekutala kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokeli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBhikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ithi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu owe-Mine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli se-ZITF unkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entra 2019 izaba khona kuviki elizayo izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kontuthu ziyathunqa kobulawayo kuphela. Indikimba yombukiso lowo iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lowemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhla ka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kulemihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhanyelele ukuthi kuzaba kulombukiso wabo mama Women in Mining Conference, lombukiso okhangelane ontanga Youth in Mining Conference, kanye lombukiso omkhulu esithi Main Miner Conference, lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-TradeFair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, ende siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho, abagoqela labo abavela eChina, eKenya, eSouth Africa, eSouth Korea kanye leZambia.
Embukisweni walonyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa owe-Women in Mining, owe-Mine Conference, le-Youth in Mining, obusugqitshwa ngomdlalo we-golf eBulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe kansile ya kubulawayo bathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sesingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini inketha ingubo yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili okuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli sekhansile yakobulawayo uNkosikazi Nesisampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa kwempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi namuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system i-stabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megalitres, nanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megalitres. Lokhu sokwenza ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion le Magwegwe reservoir esingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzele njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding, ngoba umsebenzi esiwenzayo e-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloke siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo legetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi, ngoba impompi zethu ngiyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwane. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapho esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. Siyaxolisa izakhamizi ngoba ama-bowsers imota lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama-bowsers lawa futhi lawa asesebenza ama-shift ukuthi they are working even ebusuku uhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzelele ukuthi amanye ama-balls akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. So nxa amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi suku amagetsi ahamba kusho ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esikucelayo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi. Kule ndawo lapha abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasibisela emuva ngoba kufanele sihambe siye-repair okwakuqala. Njalo nxa sikuvandalizeke kusho ukuthi ilokishi yonke ayisathole amanzi. So ezinye iindawo sezi-affekthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga ubulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi impilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lowo phathwe ngendlela iphambili kakhulu njalo ephezulu njalo sizame ukuqeda masinya.
Lokho ke unkosikazi Nesisampo isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yeBulawayo Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingelamanzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangilani bakhuluma phela into abayifunayo kumbe into eyifuna ukuthi abantu bathokozele. Kodwa engikwazi ukuthi mina izikolo zisaplayiwe ngamanzi lamuhla ekuseni. Namakliniki asaplayiwe, private or council schools asaplayiwe ngamanzi lamuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini? Kuyini okwenze batsho njalo? Insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Izikolo bese zisaplaywa ngamanzi kudala ngoba especially iPhumla South ilezikolo eziyi-3 ezingazi-3 I-council vele iyasaplaya at least ama-things abo abalawo esikolo amajojo abo. Namanzi all the time.
Abantu bona amanzi bawathatha ngaphi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esandu kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe. Kodwa engikwazi ukuthi nxa kulungiswa vele ilayini yaba khona from usuka kwele naphana kuza kuhlambisa ngabijana kusuke kuphele ka-1. Angase bevula kusuke bavule ka-1 yonke indawo ka-1. Kuyaqedwa amanye ama-5 bafuna bavule emjanabijana ukuthi abaza khava indawo yonke. Namuhla bavulile and i-part of Phumla South silawo amanzi kathesi. Khathe sini khumukhuma sofimile layini nanje beyibhawuzi zesifefu. Ye, kathi nimile la izakamise layinini. Mele ukuthi izizosaplaya ngamanzi kathesi, ibhawuzi sisukile, ethanda khona amanzi isize. Ya, yiniduwe leyo kuthi bazapheka late, but iqiniso ukuthi okunye angithi, nxa amanzi esebuyile, people will be better, it's better off than ukuthi amanzi ngaba ngabi khona total. Sona la ukuthi azabambana ingxenye zafika endaweni yakhona mhle ephezulu. Lapho sibe khona engekho. Esecele ukuthi ibhawuzi izwasise. Part of it engela amanzi.
Lithembe ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lowo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini?
Once i-criteria ngiphela ngoba ukhina kwi-service lokuyana, things will move to be better, I think. Ngibona kuyabuzokwehla, kuyakwehla udibane ngabe i-criteria ngibe ngcono kuzaba ngcono. Ngoba kuzoba kuzaiza i-pressure ebantwini, nakumabhozi akhona just kuza iza i-pressure naleyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi, okokudla, okokupheka lokunye?
Ukuthi upheli bajebele nanto bathengzismart ngeke ngisho ukuthi ngingakhompromisa kangako. Abantu bantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo bazogeza bazabantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyilet. So kukhona kuba uhlungu nje ukuthi usubeka amanzi oflasha, but kodwa nga ulodube elizweni uma ube lodube ukuthi luthile liwuza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hhayi, ke ngizekunomehluko ngoba yamntu umehluko nje amhlambe umehluko onto abalayinto yamhlabala utshwane kulakula njani kulakula ngesandi last week. Umehluko ukhona silinya ubona.
Lo ngu-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhumla South bexoxa ecingweni ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje, kuhlelo Diaspora Forum, sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kesi khangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuchiye kubulalise abantu abangamachumi amabili lantathu abagoqela abesifazana abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni seHela zibika ukuba laba bantu babulewe kuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emdlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba yeWorld Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni leNew York. Abantu befolile emigwaqweni yeManhattan bephethe amaflag. Umeya Bill de Blasio weNew York kanye losibali ukhulu wesabelo uGovernor Andrew Cuomo bebekhona labo. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla silomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwele Bhilithani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lomkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo eBhilithani. Umnumzana Dube uchasisele umuntu ngamile inkomo weStudio 7 okuningi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo babunkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona esingabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho lapheche yakwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angekho eduzane lasekhaya okuhlangele ukuthi sekusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelananga lendawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sikuhlongoze sikwenze kube into eqhakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesitsho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa ukuthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa ubusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho. Ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini eyokulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu babunkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula okutshona okungakanani andi banothi bafaka unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumele enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza labo babe lentshukutshu. Kodwa ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethola ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into, kulahleka ulimi, kulahleka amasiko, kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali, umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngapi ufana lo muntu ufana lembewu elahlekileyo. Ingakho nje sikuthatha kube into eqhakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu lo uthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babe kwazi ukuthi la kusasa noma bavuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingapi njalo bangabantu abanjani la bavela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini. Kodwa ke nxa singatshengisela ukuthi sinesothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebentwaneni kuza kuyehla ngokuba njalo.
Uzulu ungamtshela wapha amazwi Dube?
Engabatshela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisisho nje simema abantu ukuthi sondelane abantu bakithi sizohlanganyela kulomcimbi oqhakathikelwe kakhulu ukuthi ngumcimbi othwa ubukalanga gathering kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo abantu bebukalanga noma bavela kwezipindimi noma ngaba noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu thwa ngubakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla kunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuzoba kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu so kuqhakathikile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi ukuthi abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazoba kwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani abantu bakanye kwedu sedzelani mose huba gulu helele la swika musigwilile hule ape mugwilile hule ndi ano nomu musila chikalanga chenyu antubona kuti uyapono akatongomuka mangwana na akatongono khoha lukuta gomweno esiya kukwelukuta kupfukikwa nembudzi ngati milikeni vakalanga tisingagwe tisingatuke hama zedu tisingatuke vataka vakidzana navo yelo huba gulu la swika tova tiri kulidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasengakene makasenga semedzenyikene makasengani vuyani tihatiwo kwatiri tose Tili pantuzwe bukalanga nehuva lebukalanga gathering tuboka kwa zvikwa zvo
lowa umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBelitane abenhlanganiso zamakhopha ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi kusabalaliswe ulwazi lwemsebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhulu likhulelekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intathe yezindaba yithoma kuPeter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhlaka 6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe, umnumzana Tapiwa Mfurutsa uthi lokhe kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abathelisizwa ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kuma cooperative ezindlu behle besabe
so ukuqilibezela
kodwa ngibona ukuthi abantu kumele befunde bezwisise ngama cooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela kulama cooperative okulima okulondoloza imali lokwekweletisana lawezemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi
uqhubeka ethi abasakhulayo beZimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaqiqana ngendlela enhle ukusungula ama cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo lilamalunga angasho lutho angafika kuchumi nje kuphela. Kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enengi.
Amanye ama cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle. Kutsho umnumzana Tendai Matienga, umqondisi wekophe enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful, especially with regards to SACCOs. Like in our case,
siphathisa amalunga ethu afika kunkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2500 esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esithi savings. Sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo. Kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayi ke isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.